Abebadlali zanpifu baqale udlongudlong lobizolo lapho ukansila wendawo ahambe khona emzini wako Ali lamanye amalunga ebandla elibusayo bachitha isililo lesi besithi abantu kumele bayebuthana kwenye indawo. Baqhubeke ngesika lesi namhla bachaya amalunga omdeni njalo bathumba abangamachumi amabili laba abaguqela omama abalokhu bengaziwa ukuthi basiwe ngapi lokuthi bakusimo bani ngokubika kwebandla le-CCC. U-Ali yena uthunjwe kumaviki amabili edluleyo ngumsolwa obikwa elilunga le-ZANU-PF umnumzana Piers Jamba watholakala isidumbu sakhe ebulewe wajikelwa emthonjeni oseduze lomuzi kaJamba enyatsime ngensonto. Igqwetha lemuli yako-Ali umnumzana Job Scala uthi kulihlazo elikhulu okwenziwe ngabasekeli be-ZANU-PF.
The ZANU-PF, a very unpopular ZANU-PF member of parliament, Joseke Rua, has mobilized the thugs who were gathered at Chikwana shopping center.
Ummeli we-ZANU-PF eseke ubuthanisa abantu ezitolo zakoChikwana namhlanje ekuseni bahamba emfeni batshaya wonke umuntu okade ebuthene emfeni baxotshe izihlobo zika-Ali emfeni abantu sebebalekile.
That we no longer want to see you here at this funeral. We are expelling you from this community. You must go away. And that is where we stand at the present moment.
So, usikala uqhubeke wathi, bazama ukuba amapholisa angenele abasize, ukuze bathole isikhathi sokukhala isihlobo sabo.
We already given instructions to the Zimbabwe National Human Rights, specifically Alex Mchadahama.
Bekumele sithole incwadi ukuba baxotshwe laba bantu. Sekuthethe isikhathi sethu lokhu besigijimisa sesihambisa udaba lolo mthethandaba we-High Court.
Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa laye ubusolile kakhulu ubudlova athi benziwa ngabasekeli be-ZANU-PF.
Ngempela silobufakazi obukhulu ukuthi ZANU-PF yabulala uMoblessing Ali yasimcwilisa emthonjeni yesihlobo sendoda leyo uJama owambambayo. Kuliqiniso ikubona amapholisa ephonga ukwenza amawala sebesithi undoda lowo okuthiwa yi-boyfriend yakhe. Bakubona njani ukuthi yi-boyfriend yakhe njalo amapholisa senqaba ukuthi ivele kazi somuntu wezanu? Bahamba ni kwi-headquarters bayadinga i-statistics lamabizo abantu i-membership yezanu. Kulobufakazi obukhulu mdlalo oke banjwa kulabantu abaningi abachayiwayo.
Ebuzwa iStudio 7 ngidlakela lolu isikhulumeli samapholisa omnumzana Phonyathi uthe nxa kwenzakale ngempela lokhu kumele abe-CCC bayemangala emapholiseni. Isikhulumeli sebandla le-ZANU-PF umnumzana Tafazwa Mgwadi laye utshelela umsakazo amazwi afanayo. Umdeni wako-Ali wona uthi umngcwabo usoze wenziwe andubana kubotshwe ababulala uMoblessing. Ukubulawa kukaMoblessing kanye lobudlova osobenziwe esililweni sakhe sokusole kakhulu nguZulu ogoqela abalweli amalungelo oluntu loZulu Makhaza kanye labameli bamanye amazwe eZimbabwe agoqela awe-European Union loweBhilithani. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngimlandelozi Dlova.